siyabonga Gibbs lichona njani mthwaka zomuhle yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 14 ngonkwenkwezi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhlelo lokuqeda ubuyanga kaluqali manje. Okumqoka ukuthi ngemva kokuthi eseconsulte abantu wabuzisisa abantu uthatha nyathela abantu.
Luyaqhubeka uhlelo lukahulumende olokukhulumisana loZulu ngendlela zokulwisana lobuyanga elizweni.
Uma ke bengakwazi ukuhlanganyela ke lalezo ke izinto esicelile kuhulumende ke sizaqhubekela phambili ke sisiya ke lapha phela emgwaqweni.
Ababalisi abafundisa emaphandleni bakhangelele ukuthi zonke izikhalazo zabo zilungisiswe ngemva kokukhulumisana lamalunga edale lephalamende. Njengemvama sizalethulela uhlelo oluphathelane labesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlelo lukahulumende olokukhulumisana loZulu ngendlela zokulwisana lobuyanga luqhubekela phambili. Ingcwethi zisithi uhulumende kumele alalele izifiso zabantu bonke ikakhulu abemaphandleni lapho okulobuyanga obumangalisayo. Omunye wabathi uhulumende kumele azinikele kulolu hlelo yingcwethi kuntuthuko yemaphandleni uMnumzana Vumani Ndlovu.
Lolu luhlelo oluqondileyo kambe kodwa bona ngani uhulumende uselokhe phindaphinda inhlelo zakhe. Uhlelo lokuqeda ubuyanga kaluqali manje. Okumqoka ukuthi ngemva kokuthi eseconsulte abantu wabuzisisa abantu uthatha nyathela abantu. Kumgceke ukuthi kunhlelo ezadlulayo uhulumende abezenza ebuza abantu ngokuqeda ubuyanga. Abantu bebekhuluma bekubeka sobala ukuthi kuyadingakala ukuthi uhulumende abone ukuthi umnotho ekhona ezigabeni ngathi ama-local resources abenefita abantu. Uhulumende kubele abone ukuthi uyadala inhlelo zoku-create employment ukudala imisebenzi, abone ukuthi ezomnotho ziyafinyelela ebantwini. Kuningi-ningi abantu kade bekukhuluma kodwa kumqoka asima-consultations lawo yikuthi ngemva kwama-consultations uhulumende uthatha nyathela abantu.
Lisebenza kakhulu lezakhamizi zemaphandleni njengenhlanganiso. Kuyini kahle kahle uhulumende amele akwenze emaphandleni ukuqeda ubuyanga obubhahile?
Ye, uzakhumbula ukuthi indaba ye-devolution of power, ukwehlisela amandla ezigabeni, eyaphuma kabanzi ngesikhathi kulungiswa isisekelo sombuso, sasigxile kakhulu ekuthini yiyo indlela engaqeda ubuyanga. Abantu babekhangelele kakhulu ukuthi umnotho wabo osezigabeni zabo kababhenefithi kiwo, kabatholi lutho kiwo. Kungakho-ke kuyadingakala ukuthi baphiwe amandla phezu komnotho wabo.
Ubona ubuyanga emaphandleni Ndlovu ungathi buminjani, bukuliphi izinga?
Bubhahlile kakhulu ngoba nxa sikhangela ama-indicators obuyanga sikhangele indaba ezifana le-unemployment. Akula industry ekhona emakhaya, akula ndlela abantu abangathola ngayo imisebenzi. UZulu omningi kasebenzi, ikakhulu intanga bathwele nzima. Sikhangele indaba ezifana lendlala, akula ngendlela abantu abangazitholisa ngakho ukudla. Indlala ibhakile. Sikhangele futhi enye indicator yobuyanga, ukuswelakala kokuhambisa kuhle ezempila kahle ezemfundo yafumana ukuthi district kumbe yithi isigaba sonke lesi njengetholotho lufane futhi ukuthi ikliniki eyodwa isibhedlela esisodwa sisevisa engxenye amawadi angu-5.
Umnumzana Vumani Ndlovu yingcwethi kuntuthuko yamaphandleni. Inhlanganiso yababalisi abafundisa emakhaya i-Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi uhulumende sethembise ukulungisisa izikhalazo zababalisi bemaphandleni kulandela umhlangano ewenze lamalunga edale lePhalamende ngolwesine. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Gift Siziba.
Kulo hlangothi ke abathiwa yi-Parliamentary Portfolio Committee ebona ke ngezomfundo. So besiyekhangela ke esingathi thina yinhlala kahle ababalisi abasemaphandleni labasemadolobheni. Sakhangela njalo futhi indaba ke yabafundi abantwana besikolo ukubana ke bafunda njani, sikhangela ihlubo abahlangana lazo. Njalo ke besiyazisa ke abalungu bedala ePhalamende ukubana bengayenza njani ukubana ke bancedise ukulungiswa kwale ndaba ke esigaba sesifundo.
Yikupho okunye okumqoka elikhulume labo ngakho elifuna kulungisiswa?
Yes, okokuqala sikhangeleke indaba yokubhadalwa kwamateacher ke lapha besitshela khona uhulumende welizwe ukubana ke amateacher kufanele aphiwe ke ukwengezelelwa ke kwenkolo yabo ngendlela ezingasoze imali abathi kona ngama-non-monetary incentive. Sakhangela futhi njalo ke indaba ke eyokuthi ke asifuni ukubana ke uyenze ezombangazi ezombusazwe ke phakathi kwezikolo ke politicization of high schools and secondary schools. Njalo futhi sakhangela ke indaba ke eyokulungisiswa ke esingathi yina-infrastructure ke izindawo zokufundela lezokufundisa. Sakhangela futhi le ndaba ke eyokulungisiswa kwemigwaqo eyalapho kule sikolo esisemaphandleni nokutholakala ke kwaye kwama-nethiwekhi ke ne-inthanethi kulezo ndawo ukuze abantwana befunde kahle.
Udaba lwe-National Pledge alilubamba?
Ye awa esedayile uhulumende yebo ke ungisesingathi bekuwumqoka ke we-presentation yethu ngoba bebekhangela ukubana thina njengebameli sithatha njani indaba ye-pledge lapho esikhulume khona ukuthi hhayi leso sifungo ke asihambelani ke lo mthetho welizwe i-constitution yelizwe. Njalo futhi abantwana basebancane ukuthi bathi bona ke bathatha ke isifungo abazali bengakwazi. Njalo besakhuluma ukubana hhayi uminista ulokhona ke njengokutsho kwababalisi labafundi labafundisayo ukuthi hhayi leyo soso abantu babafumelani lalo.
Bathini ngezikhalazo zenu?
Esikonklude ngakho siphethe savumelana ukuba naye kuzaba okokuqala ke njengoba sisazise uhulumende waseZimbabwe ukuba naye uma-ke bengakwazi ukuhlanganena-ke lalezo-ke zinto esizicelile kuhulumende-ke sizaqhubekela phambili-ke sisiya-ke lapha phela emgwaqweni ngoba kuqakathekile ukubana-ke si-enforce kuphela i-constitution yeZimbabwe in terms of i-right to demonstration and civil disobedience.
Umnumzana Gift Siziba ngowenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Rural Teachers Union of Zimbabwe. Uhulumende sekhuthazwe ukuthi alwisane lobusela kanye lokungethembeki okuvezwe sobala inhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce kucwaningo elwenze lenhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Industries. Sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibonani udaba lolusemqoka njalo kukhanya nxa sikhangelisa siyemuva njalo sikhangela ukusebenza kwamalunga afana nalaba abathathi abe-IGUT lamapholisa emgwaqweni nezimali eziswelakalayo ama-15 billion lawa. Udaba lokuthi indaba yokungathembeki kwabantu abasebenza kuhulumende la kumakhampani aphakemeyo elizweni ingabe ilobubelo obukhulu kungabe kuliqiniso ngoba konke singakubona manje esisuke sikubona eminyakeni kumbe le-10 edluleleyo kutshengisa ukuthi hhayi ubusela buqhubeka busiya phambili emuntwini nje wonke olamandla athize kumbe ole ofisi eyenelisa ukuthi incedise kwenzeka into ezifana nalezo.
Singathi umnotho ongamanga kuhle dokotela yiwo obangela ukungethembeki lokhu na kumbe umnotho yiwo odilizwe ukungethembeki
umnotho udilizwe ukungathembeki ngoba nxa sikhangela ilizwe laseZimbabwe uPresident Mugabe ulithethe kumnumzana uSmith lelizwe liphakeme njalo lilamalunga kahulumende athembekayo lanxa sikhula thina bekuhlonipheka umuntu nxa kusuke kwathiwa lipholisa kumbe kuthi umuntu ngutitsha kumbe kwathiwa umuntu uphethe intambo kwezithize bekuyinto ehloniphekayo kakhulu njalo abantu beqakathekisa izikhundla zabo ukwedlula imali kukanti-ke lezi nsuku khonokhu ubucili sokuyikho okuqakathekiswa ukwedlula isikhundla yikho engibona ngani mina yiyo njalo ibubudlelwano phakathi kobusela ebantwini abasebenza kuhulumende labasebenza emankampanini lo mnotho welizwe umnotho welizwe ubulewe yizenzo zabo
umnumzana Nkululeko Sipanda yingcwethi kwezombusazwe okwamanje ke ngilifake kancane ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulele uhlelo lwabesifazana
yalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labesifazana e-Women of Zimbabwe Arise, iWoza, unkosazana Makoto Ngamahlangu, ngomkhankaso wabo wokuthi abantwana bengafungiswa phambi kwefuleki ezikolo ngohlelo lukahulumende olo-National Pledge. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Kulandela ukutshengisela kwenu ngeviki edluleyo, kulempawu na ezikhomba ukuthi abazali balandela isixwayiso senu?
Kukhanya ukutshengisela wethu kwaba lomehluko kakhulukazi, ikakhulukazi ngenxa yokuthi sathola sitshengisela sasihamba sinika i-newsletter yethu eyayikhuluma ngokuthi eyayichasisela kabanzi ukuthi i-National Pledge vele yikwini. Ngoba sathi sikhona basitshengisela vele abantu abaningi i-public obulawayo babelokhu besibuza bethi lincedile besingakuzwisisi okuindaba lokhu sekathi nxa sesibalile sesizwisisile emalokitshini sinandelisa abazali abaningi balokhu beqhubeka besiya ezikolo zithi abantu ababengahambi kuma-assembly ngma kulanga lokuthi baku-assembly abazali abaningi babethi babengangakuzwisanga ngoba bengachazelwa ngopho umuntu abantu angabuya bathi sesisayenza i-pledge bengakwathi i-pledge kwini bengayibalanga bathe sebeyibalilisile sebezwisisile bakhanya abazali abaningi beqhubeka ngokuthi hhayi sesilabanye abasixhasayo ukuthi wena laba bathi futhi basibiza kwezinye indawo ngikhuluma nje beselokishini elitsha izolo iwoza engekho khona bethi khona bafuna ukuthi bazwisise ngakho ama-s d cs aselandi abamembers ethu ukuthi wona sicele ukuzwa ukuthi wona singaphatheka kanjani ukuthi abantu abathi bengaphatheki kulokhu kuplate ukutshengisela kwethu khona sakwenzayo le newsletter yethu iwoza mesithi iwoza moya ogwalo lwalikhuluma kabanzi ngokuthi wona luyekuqhukela kuthi amalungelo sikhuluma nje imali yokuthini abantu babhizi ukuthi khona ama-deputations ukuthi bahamba bakhuluma labo headmaster be-Chinese ukuthi kulezincwadi esizibhalayo esingathi i-refusal of consent ukuthi anginiki umvumo ukuthi udanamanje lokhu and kukhanya headmaster bakwamukela lokho ngoba bayasayina labayasidingela la maphepha okungakuthi abasibhalayo nxa siqhubekela phambili sinomkhankaso ukuthi sokusiya emthethwandaba kuma-constitutional court ufaka usebenza ukuthi abazali abafoni siqhubeka kunjalo kula ma-petition akhona futhi lawo akhuluma ngakhona lokhu ukuthi sibona kulokhu ukuthi abantu bayadinga kakhulu abangasomalunga ewoze labangamalunga ewoze bayawudinga kakhulu ukuthi ayandelwa abantu kabeneliseki ngakho so udaba olumemethekayo
lapho abantwana nxa bengasayi kwemhlanganweni wekuseni wesikolo i-assembly akusoze kube lo hlupho esikolo
akula hlupho nganika khona umzekelo ukuthi i-assembly kwezinye izikolo nganika kwalapho ohamba khona umntanami bahamba nge-Wednesday so sokwaba yisivumelane mina labaphathi isikolo labanye abazali ukuthi wona abantu abathi nge-Wednesday bayabehlezi emaklasini abalaba abayenzayo bayenze so abalahlekelwa yilutho ngoba mbonakala umntanami mangcono angayi kwenza ukufunga lokhu kunokuthi ayefungwa alahlekelwe lukholo lwakhe alahlekelwe yiluntu lakhe so angiboni kuphambaniseka khonapho ngoba angeke ngithi bayekele ukwenza naw owangumntwana ngiyemkhiphileyo so abazali esikhiphileyo abantu abethu yiba bahlala emaklasini so isikolo inegathi siyacela ukuthi sicela lingalovisi abantu abenesikolo wangcolela balobise kwa-assembly.
Ngemva kokubala incwadi elayilobela umphathintambo wezemfundo silakhuluma ngodaba lwe-Gokuround, lilungenisa njani lapho?
Lungena obala ngenxa yokuthi wena lumhlophe zivolodayo. Xa sikhuluma ngokuthi ngoba ngakhangela ipledge ukufunga khona lokho likhunywa ngokuthi wena liberation strike bakhuluma ngomvikela lo Chimurenga. They are using the actual uthuku basebenzisa uChimurenga lo lomvikela. Kusho ukuthi uhlupha njani khona ukuthi la ngosi labantwana thina ezindlini abangela ama-birth certificate esibahlala labo abazintandana ama-birth certificate. Ngathola ukuthi udiko lolu suke ngaphi suka ukuthi khona okhulu babo babhubha babonwa yi-Gokuround. Omalima babula yi-Gokuround abazali okhulu babula yi-Gokuround. Bakhethe bula yi-Gokuround. Oyise abala ama-birth certificate ngenxa khona ukuthi akangabe lesithupha. Laye umntwana ebesikhathi likhe abazali bethu okhulu babula yi-Gokuround indawo bengabalwanga la. So ikhethe khona kunokho akwenze ngodokotela ikho kona nge-Gokuround ngina khona ukuthi uloku buyisa. Siyehle uyabuyisa obaba bethu. Ababula yi-Gokuround. Ngihambe ebhala ngiyembuyisa ngadonsa ihlahla ngilitonsa ngapha. Ngadonsa ilitshe ngidonsa ngingaphi. So indaba yi-Gokuround ngina khona ukuthi ngeke besiqakathekise ukuthi sihloniphe iChimurenga eyenzeka la ngakuma-1880s khona le. Into ka-1981 to 87 eyakathesa ephilayo eliyosathinta iy'mpilo zethu ikhohlakale.
Yena umnumzana Dokoras sowaphendula yini incwadi yena?
Ngasahamba ku-resident minister sasazatshiya incwadi kadokora sabela khona serosi impendulo ethi hamba njani laku-director wezemfundo kobulawayo i-inspector wezemfundo kobulawayo sahamba satshiya lezincwadi. So umkhankaso lokuqhubeleka phambi sahamba sekuze ukuthi uphendule wathini. Singagcina sise-constitutional court ngenxa ukuthi ilungelo lethu lesisekelo sombuso welizwe liyephuliwe la.
Sibongile. Leyo balaleli bekuyingxoxo loNkosazana Magodo ngamahlango isiphathamandla senhlanganiso yeWoza. Thiyani indlebe ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile.
Woba nini sikukhuza sithi yekeli imsebenzi yakho emibuzo felejili.
Isala kutshelwa ingoma emnandi, ingoma yeqembu leTankapasi beqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Ngike ngathembisa ukuba na siza kuba lalo leli qembu khonapha emsakazweni. Lokhu ngithembisa njalo. Sizaba labo kuWoza Friday kunsukwana ezilandelayo. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilani.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.